sakhuluma ngomumo esithi ngesilungu environment ukuthi uhulumende eZimbabwe umumo osewudalile ngomumo lwana ukuthi i-debt trap ukuthi anyone ungakhathalekile ukuthi ugebha emgodini uma ugebha ngaphi wonke umuntu usengozini yokuthi uyafa ngoba suzama amasalamusi ukuthi uzame ukuziphilisa. Bona laba abantu abave emgodini bebekwazi ukuthi kunjani emgodini, ingwako baba abangena kuzo bebezazi ukuthi zinjani, kodwa bazinikela ngenxa yokuthi abafele okunye abakawenza ngamasifitshane ngokuthi umumo omkonomi ume kubi, ukuphila lokufa kuyafana.
Isiyazi ukuthi iminengi imigodi ikhona ngapho eGwanda, eminye ngesemthethweni, eminye ngengekho emthethweni. Njengoba usitsho, abantu badinga indlela zokuziphilisa. Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela isehlakalo esifana lalesi esisibonileyo?
Nxa ukuthi uhulumende uqinisile ukuthi ufuna ukwenze okusemthethweni, kulo gatsha lakho lokuthiwa yi-Minister of Mines, olabo manjinela, olabantu bonke kumele balawule imithetho yokuthi hhayi laba bantu yebo sebebhalisile ukuthi bahamba lapha nalapha, laba yilokho lalokho, andubana begebha umgodi lo unjani, kuyavuma yini, basaviya bona ngolwazi labo. Kodwa akula muntu olendaba lokuthi kwenzakala njani. At the end of the day, silo hulumeni le-Minister of Mines engelandaba ukuthi abantu bangena njani, bagebha njani, baphuma njani, bathole okungakanani. Ekuqineni indoda zibonile kusemahlangeni. It's so painful.
Uhulumende alizwanga yini kumbe uzaphathisa imuli zabafi ngendingeko zomngcwabo?
Angizange ngizwe ngoba mina ngisedorobheni nabantu baka-under RDC. Kodwa-ke angazaphathise ngomngcwabo. Asikho esikukhangeleyo bantu bakithi. Esikukhangeleyo ukuthi imuli zalaba abahamba phansi ziphila njani, hatshi ukuthi imuli zalaba abafileyo ziphathiswa njani.